Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 21 Julanja 2022 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, abasakhulayo baseZimbabwe bakhuthazwa ukubona babhalisele ukuthola ilungelo lokuvota ukuze baphatheke kukhetho lapho kulanzwa ilanga eleNational Youth Day. Lokhu kuludaba egodweni yeZimbabwe lokuthi ngubani obe labantu abaningi ukwedlula omunye. Emihlanganeni yokukhankasela usekelo abezanu-PF besithi ngumnangagwa, ikanti-ke abe-CCC besithi ngutshanisa. Abakumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu lenhlalakahle kazulu bathi lokhu esehluleka uhulumende ukufeza isivumelwano ese-Abuja Declaration esenziwa ngamazwe awezikazi e-Afrika kwezempilakahle. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo ukunanzwa kwelanga labasakhulayo eZimbabwe eleNational Youth Day ngesikhathi abatsha bekhuthazwa ukubana babhalisele ukuvota ukuze bavote ngobuningi kukhetho lomnyaka ozayo oka-2023. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga likamhla ka-21 Ndlolanja likhunjulwa minyaka yonke ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa enqome ukuba libe likhefu ngomnyaka ka-2018 njengenhlonipho yelanga lokuzalwa kukamunye uMnumzana Robert Mugabe owaba ngumongameli wakuqala weZimbabwe ekhululekileyo. Ekhuluma enkundleni e-Robert Mugabe Square lapho okubuthane abatsha, uMnangagwa uthe ukusetshenziswa kokudakayo ngabatsha kuyadanisa. Uthe uhulumende wakhe sowasungula isikhwama sokuba kwakhiwe indawo lapho kugcinwa lokwelashwa khona abatsha abathatha izidakamizwa. Act 1 Mnangagwa uqhubeke ethi uhulumende wakhe uqakathekisa inhlelo zabatsha ukuba ziguqule impilo yabo. Wathembisa ukwengezela imali kubhanga le-Empower Bank yokuncedisa abasakhulayo ukuthi beqale amabhizimusi. Uthe uhulumende wakhe uzalungisa indawo zokudlalela lokuzilibazisa kwabatsha eziguqela inkundla yeGwanzura esenziniwe yayifitse Harare ukuze abatsha bathole indawo zokuzithokozisa. Incitshi ezicubunayo zombusazwe zithi abatsha yibo kumele bakhethe inkokheli yaleyo leZimbabwe ngoba yibo abaningi njalo ikusasa yelizwe isezandleni zabo. Omutsha otsho njalo ngumnumzana Benon Ncube owenhlanganiso yeZimbabwe National Students Union ZINASU ezithi abatsha kumele bavote ngoba impilo yabo izakhululwa yibo.
Zimbabwe kumele abantu baregister ukuvota ngoba yikho lapho oqalisa khona ukudecide ifuture. Nxa ungarejistanga ukuvota, it means awuvotanga and awulalungelo lokucomplaina or lokusuggesta because ukule chance yokuthi ukwenze wasuyekela, especially abancane. Ngoba nxa sikhuma ngokuthi i-future asondawo esiyakiyo, yindawo esiyilungisayo kathesi sisiyakiyo and ilungiswa ngabantu esibakhethayo ukuthi bangene ekukhokheleni.
Omunye osakhulayo, uMnumzana Libert Zinumwe, uthe yena ngalithakazelele ilanga lanamhlanje esithi ufisa ukuba abatshe babhalise ukuvota ukuguqula umumo.
Nguye owayenzayo sibe la, ngiyenza ukuthi sidubeke, ngiyowatshiya imajorithi yethu abasabatsha sidubeke ngoba wayelabantu bakhe abacorrupt. Andona, so angiyile into vela ngiyicelebrate and ihle yabhuka ngoba bahle bayipoliticizer. Ngapha kubulawayo kusuke amabhasi engiwabalile adlula 7 awezubuko kube lawo ezikolo athethwe bethatha ngodlame sokungani i-Asaso Youth Day sokuyiZANU Day, so akula kuselebrate engikwenza.
Kodwa omunye ohlala eHarare uMnumzana Nixon Nyikazino uthi uqakathekile ukukhumbula ilanga lanamhlanje sithi uMugabe wayengcono kulo Mnangagwa.
Kufanele vele sicabange sihle sibone ukuthi umuntu lowana wayefanana labanye abantu njengowabo Nelson, umuntu owayeyi-Pan-Africanist. So into esiyibonayo because uMnangagwa vele wathathe into ngekhulu kazanga ithathi through i-election. So umgabe vele mina ngangimbona wayindoda eyingcono ukudlula umuntu esilayigathezi.
Lusuku lapho uZulu akhangelwe ukubuka imisebenzi yabatsha eyenziwa ngumgabe ikakhulu kwezentuthuko yelizwe ezomnotho kanye lezombusazwe. Lo nyaka ilanga leli linanzwa kule nkuthazo yokuba abatsha babhalise ukuthola ilungelo lokuvota njalo bavote ukukhethwa kwama-by-elections olukhangelele ukuqhutshwa mhla ka-26 Mbimbitho lolo mnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umkhokheli we-Citizens Coalition for Change, CCC, Mnumzana Nelson Chamisa, uthi uzayibusa kuphela iZimbabwe befuna bengafuni abanye abantu. UChamisa wethule amazwi la emhlanganeni wokukhankasela ukhetho lwama-by-elections ongenwe zinkulungwane lenkulungwane zabantu enkundleni ye-Highfields eHarare izolo. Ekhuluma ngeviki edluleyo emhlanganeni ofanayo owenzelwe e-Epworth, uMnangagwa uthe uChamisa kasoze afa wangena embusweni. Kodwa uChamisa yena uthe uMnangagwa uyazikhohlisa ngokucabanga ukubana isikhundla sikamongameli sabunjelwa yena kuphela. Uthe kasoze avume udlelelezelwa kukhetho lomnyaka ozayo njengalokho athi kwenzakala ngomnyaka 2018. Wengeze wathi nxa sokudingakala ukuthi utshengiselwe ezitaladeni phezu kwalokho uzalukhokhela yena lolu hlelo. UChamisa usole njalo uMnangagwa ngokwehluleka ukubhadala ababalisi lezisebenzi zakhe imali ethe xaxa, esithi uZulu kumele avotele ibandla lakhe ngoba kuyilo lodwa elilekhono lokulungisisa umnotho nokuthuthukisa uZulu. Kunjalo nje ngaphandle kokutshela abasekeli bakhe ukubana uChamisa kumele akhohlwe ngokubusa iZimbabwe, uMnangagwa usole ibandla le-Citizens Coalition for Change wakhuthaza njalo abantu ukuthi bakhankase ngokuthula. Kulandela umhlangano kaChamisa lokaMnangagwa, udaba olusegudweni ngolokuthi ngubani obelabantu abaningi ukwedlula omunye, abezanu PF bathi nguMnangagwa, ikanti ke abe-CCC besithi nguChamisa. Kodwa ingcwethi zona izixhubungula ezombusazwe zithini? Nansi enye yazo uMnumzana Dini Zulu Macaphulana oxoxe lo ntungamili nkomo we-Studio 7.
Umfanekiso esiyibonileyo ukhombise ukuthi ibandla le-CCC linabantu abaningi kulabe ZANU-PF. Lokho kuvezwa kakhulu futhi yindlela amapolisa asetshenziswe ngayo ukuvimbela abalandeli be-CCC ukuthi baye enkundleni lapho kade lulerani khona. Kwenziwe imizamo eminingi ukuvimbela abebandla le-CCC ukuthi babuthane. Kuthi kunjalo abebandla le-CCC siyakwazi ukuthi abazange baphiwa imali ephiwa yilizwe linikeza ama-political party, banikeza ibandla likaMnumzana uMonsola. Kodwa ngaphandle langemva kwabo wonke lawa amaqhinga okunciphisa amathuba e-CCC, sibone amanani abo emaningi okwedlula amanani e-ZANU-PF.
Kodwa singabona labo bantu bevota ngobuningi yini kukhetho, ngoba esikhathini esiningi abasekeli bamabandla aphikisayo sivame ukubona begcwala kumarali emhlanganweni yamabandla abo, kodwa nxa sokuyiwa kuvota bakhanya bengayivota abaningi. Singabona yini kusiba lotshintsho ngalesi sikhathi?
Bengakusho ukuthi indaba yonke leyo yokuthi uthole ukuthi abantu bayabuthana ezinkundleni babe baningi, amavoti engasahambelani nobuningi balabo bantu. Okuningi kwakhona kwenziwa yikusithosi lokugwelegwele lokumilimile okwenziwayo ekuvoteni kweZimbabwe. Njengoba ubonile nje isigigaba se-voters roll le ehlaziwe ngabeqembu lelo okuthiwa yiphathethu, ababonise ubugwelegwele lokumilimile lamaqhinga ayenziwayo ku-voters roll ukuthi kugcine abaningi abanesiphiwo ukuthi bavote begcine bengavotanga, kumbe amavoti abo asuke aphekwe ngenye indlela, lokho okuthiwa yi-rigging. Esingakusho-ke kusukela lapho ukuthi vele eZimbabwe kusukela khona ngo-1980 akukaze kwaba khona ukuthi ZANU-PF inqobe ukhetho olulwe qiniso olulokuthembeka.
ZANU-PF bathi uChamisa uyazikhohlisa nxa ebona ngani uzanqoba kuma-by-elections la abuyayo la kukhetho lomnyaka ozayo ngoba bathi bona bahlezi benqoba kuma-by-elections ngitsho lasendulo. Singabona benqoba yini njengokutsho kwababizana?
ZANU-PF ayikaze yalunqoba ukhetho lwethembekileyo, ukhetho lweqiniso, ukhetho olukholekayo. Nakho manje sayisukuba besenze njalo besenze igunya bethi bayazikhohlisa abafikisayo. Basho ngoba bethemba umgwelegwele amaqhinga nodlame yikho abakutshoyo. Yikho nje baba ngisithi mina indaba egudwini ayisikho ukuthola amanani amaningi banola amanani amancane ngibani. Yikuthi abamabandla afikisayo balawo yini amandla okuthi nxa selunqobile bawuthathe umbuso. Okumele ukuthi ngasikhuluma kanje nje baqoqa abantu bezimisele ukuthi bayiqhathe kanjani indaba yodlame, indaba yobugwelegwele lendaba yamaqhinga. Theze i-defense the board yama-numbers abanawo.
UChamisa uthi uzawavikela amavoti abantu ukuthilo lokho wathi hayi isikhathi sokuqilibezela kukhetho sesadlula kathesi uzabona ukuthi uyaphambili uyakhokhela abantu ekuvikeleni ivoti labo. Singabona ekwenza ngayiphi indlela lokho?
Empeleni singeke sibekwazi ngoba bathi abelungu yibuthutha ukuqhubeka usenza into ngendlela yinye. Uthembela ukuthi kuzavela imiphumela ehlukeneyo. It's solely to keep doing things using the same method and expecting a different outcome. Ngakho nxa esho njalo umnumzana uChamisa esisho ngeqotho, esisho ngeqiniso nangenyani, ukuthi uzawukhokhela umphakathi ekuvukeleni ivoti lawo kuyinto enkulu, kodwa singeke sibekwazisilana ukuthi uzokwenza lokho ngoba emveni kuyehlulile amabandla aphikisayo ukuthi alivikele ivoti labantu.
Umnumzana Dinizo Lumacaphulana ucubungula ezombusazwe. Limuzwe lapho ixoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7. Abamabandla ezombusazwe yaqhubekela phambili bekhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngenyanga ezayo ekaMbimbitho. Kulamanye njalo amabandla athi kawangenanga ukhetho lolu ngoba akukaguqulwa indlela oqhutshwa ngayo ukhetho eZimbabwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba. Ku-Live Talk lamhlanje sixoxa labakhankasela ukuthola amavoti kukhetho lwama-by-elections kanye lohlelo lokubhalisela abantu ukuthi bathole ilungelo lokuvota ole voter registration.
Zebegcwele ezabelweni lemadolobheni abakhankasela ukusekelwa nguZulu kukhetho oluzayo. Ibandla leZANU-PF lithi uqhubeka kahle umkhankaso wabo. Umnumzana Believe Gawule ilunga lebandla leli uthi basebenza kahle loZulu.
Umsebenzi uyaqhubeka sibili ikakhulu umkhankaso njengoba kulama by elections ikakhulu ngapha eMatabeleland North Province lakoBulawayo. Kukhanya umsebenzi uqhubeka kuhle kakhulu. Umkhankaso uqalile ukudinga usekelo osikhangelele kuma by elections abuyayo aka 26 March. Echolocho bekule launch ebekhona ngale launch ye campaign kade khona eMatabeleland North eBinga. So ngakungakunjalo umsebenzi uyaqhubeka kuhle kakhulu. Umsebenzi uqale kuhle njalo kulokuthula. Njalo sikhangelele ukuthi kuqhubeke kunjalo kulokuthula kusiya phambili. La phambili ngale koBulawayo lakho futhi kunjalo umsebenzi uqhubeka kuhle kakhulu. Asizwa nje kule zinto ezingani ziphambanisa umsebenzi. Abantu bamabandla wonke azikhankasela nje khululekile njalo kungela kunye okuphambanisayo, wonke bakhululekile.
Umnumzana Mqondisi Moyo okukhela ibandla leMtwakazi Republic Party uthi kuyamangalisa ukuba kulamabandla angena kukhetho lolu loba kungakaguqulwa indlela oqhutshwa ngayo ukhetho eZimbabwe.
Satsho ukuthi kasingeni kuma-by-elections ngama-reasons ethu okuthi isikhathi saba sincane plus sananzela ukuthi ZANU-PF icathamela abantu ngama-by-elections lawa okubangela ukuthi i-tester for u-2023 njengoba ezabuya but okusidanisa nge opposition ama by elections lawa adalwe yibo ngemva kokwehlukana kumbe ukwehluleka ukuvumelana beyi MDC baze bacabana babazintshaka bakhozela ukuthi i-fight yabo icini ngasekho kuzana PF but sikibo bodwa. So ke khona kana kodwa kuyatshengisa ukuthi we have got a problem elizweni leli ukuthi i-opposition layo icini ngasakwazi kwenzayo kumbe sisenze ngani ayisalweli bantu silwela bona bona ababe ngenile beyiziphatha amandla ukuthi kube yobadlayo because nxa abantu sebesilwa bengama-leaders selukhohlwa amamasisi kuyatshengisa ukuthi abaselanto abayenzela abantu.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nathan Chamisa webandla le-Citizens Coalition for Change uthi bangene kukhetho lolu besenzela ukubona ukuba baza kwenza njani kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Lokhu sokusemakhethelweni ngoba indlela umongameli uChamisa sehamba ngayo kwezombusazwe ubonengani sizenza ukuthi laba abalwisana lama-citizens babe yibo abagcina bele problem enkulu kakhulu. Izani vele yacathamela abantu ngendaba yokhetho lolu ngoba bavuke besithi next week sofanele ebhalise ecourt ukuthi lizabe lincintisa, sofanele lihambe nomination court.
Izaqhubekela phambili imikhankaso yokhetho lwama-by elections kuze kufike usuku lokhetho lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.
Umsebenzi wokulwela ilungelo loluntu lenhlala kahle kaZulu bathi lokhu esehluleka uhulumende ukufeza isivumelwano se-Abuja Declaration esenziwa ngamazwe awezwekazi le-Afrika kwezempilakahle. Lesi sivumelwano sithi amazwe angamalunga kumele abele ugatsha lwezempilakahle isilinganiso esisukela kokulishumi lanhlanu ekhulwini 15% lapho ihlela ibhajethi yelizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
EleZimbabwe lona elilokhe lithembele kusizo oluvelela enhlanganisweni ezitholisa usizo ukuqhuba inhlelo zezempila kahle libikwa lilokhe lidonsa nzima ukufeza izithembiso zesivumelwano lesi sekwedlule iminyaka engamachumi amabili selokhu wasisayinayo. Unkosazana Patience Sibanda wenhlanganiso eZimbabwe Democracy Institute ZDI uchasisa ukuphazamiseka kwemisebenzi ezibhedlela ngokungalandelwa kwezinqumo zesivumelwano se-Abuja Declaration.
Mangathisi singahamba ezibhedlela eziningi uyabona ukuthi kulokuthi abantu behambe besiyasila, abantu behamba bahamba besiyabhupha ngenxa yokuthi lamanesi labo abala, amanesi lamadokotela abala ukuthi benganceda njani abantu ngoba iMinistry of Health ayiphiwa imali eyenelisayo ukuthi idinge oyikwaniseli lokhu izidingeko zabo.
Omunye wabalwela ilungelo loluntu lenhlala kahle yabantu umnumzana Charles Nyoni laye upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Nxa kusenzwa indaba zamabhajethi ummeli womkhulu wemali umthweli Ncube baba upha imali encane kundaba ezilokuhambelana nekulondolozwa kwempilo kaZulu esingayithi health ngesilungu. Yikho lokho okubangela ukuthi imali ibe lutshwane njalo iZimbabwe icine isehluleka ukanelisisa i-target le ababekhangelelwe ukuthi bafikeze kuyo.
Unyoni uthi kulusizi ukuba kuqakathekiswa ezinye inhlangothi kuchiywa olwezempila kahle lona okuyilona mgogodla wempilo njengalokho okuvezwe lubhubhane lwe-COVID-19 lapho ilizwe litholakale lingalungiselelanga.
Kuqakathekiswa izinto ezingela ngqondo nezinto ezingancediyo, izinto ezingasiziyo ukuthi ilizwe likhutheke lihambelele phambili endabeni ezokuba nempila kahle kaZulu. Le yinto nje ebuhlungu kakhulu njalo etshengisayo ukuthi ama-priorities ethu lo hulumende akakho kamisekanga kakuhle okukhuthazwayo ukuthi uhulumende kumele azikhanyele ukuthi kuyini abakuqakathekisayo njenganxa sebebhala ama-budget apha imali endabeni ezinokuhambelana ne-health department.
Umnumzana Victor Dube isakhamuzi saseHarare uthi okwenzakalayo akumangalisi ngoba okwakhe uhulumende ikusayina izivumelwano akwaziyo ukuthi akasoze azilandele njengoba sezinengi angena kizo.
Esikubonayo ukuthi eZimbabwe baqhakathekisa ezamabutho lezi ezokulwa ezempi. Ngayi ukuthi imali leyo abayinika ku-defense iya ku-health uncle singaba lodubo ezibhedlela. Kathe sizibhedlela kazila lutho even impahla zokusebenzisa laba abasebenza khona ngala singathi ngesikhiwa ama-protective clothes kabala. Isibhedlela sesidula kathe singoba uhulumende kala sandla esingenisa khonapha. Imkhuhlane yethu siminengi kakhulu elizweni.
Esethula uhlelo lwakhe lokwaba imali kungatsha zikahulumende ibhajethi nyakenye. Umphathintambo wezokusetshenziswa kwemali uMnumzana Mthuli Ncube wathi uhulumende uyakunanzelela ukuba uhlangothi lwezempilakahle luqakathekile kakhulu njalo lumele lutholiswe imali eyanelayo. Kodwa zathi sezikuhlolisisa ingcwethi zezenotho zithi uhlangothi lwezempilakahle lwabelwa imali eyisilinganiso esedlula kancinyane ijumi 12.2% lanxa uNcube wayethe wabele isilinganiso esiphezu kwaleso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Abohlangothi lwezempilakahle kukhansili yakoBulawayo sebevuselela inhlelo zabo zokulimukisa uzulu ngengozi zeminye imikhuhlane engasiyo COVID-19. Ngokusebenzelana lohlangothi lukahulumende lobona ngezengculaza i-HIV, umanisipala waleli dolobho ukhuthaze uzulu ukubana ayehlulwa umkhuhlane wofuba olwe-TB ikakhulu abaphila ligciwane lengculaza abalakho ukuhlaselwa lula yilolu fuba ngoba amasotsha abo omzimba ayabe engelamandla amaningi okulwisana lomkhuhlane lo. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Umhlaba jikelele ubhekane lobhubhane lwe-COVID-19 kodwa ingcwethi zezempilakahle eZimbabwe zikhuthaza uzulu ukuba angakhohlwa ukuzivikela kweminye imikhuhlane ayehlolwa umkhuhlane wofuba olwe-TB ongelapheka nxa ungabonakala kusesemasinya. Ekhuluma ngemva kokwamukela isipho samagwaliba olwazi ngomkhuhlane wofuba lwe-TB esinikezwe ngabogatsha lwezempilakahle besebenzisa zelana labo hlangothi olwe National AIDS Council, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda ukhuthaza abantu ukuba bayehlolwa iTB engakabi lezibonakaliso
obangela kumbe owenza ukuthi umkhuhlane weTB ufuba wande. Ngingathi okuyisilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50% yabantu abaphila lomkhuhlane wengculaza bacina sebe lomkhuhlane wofuba kumbe ngithi bazahlaselwa ngomkhuhlane wofuba empilweni yabo.
Kungakaqhamuki ubhubhane lwe-COVID-19 koBulawayo, abezempilakahle bathi bekusiba labantu abayinkulungwane elengxenye kusiya kwezimbili kodwa inani leli selehlile laya kunkulungwane elamakhulu amabili ngoba bebalutshwana abantu abahamba-hambayo ikakhulu abachapha imingcele besiya kumbe bevela eSouth Africa. Umqondisi we-National AIDS Council koBulawayo unkosikazi Senatra Nyathi uvumelane lodokotela Sibanda ethi kungalesi sizathu besungule umkhankaso wabo lo
mayelana ne-TB kuze bayanelise ukuthi lanxa beselapha i-TB bebe lama-guidelines a-current le-information nje ekwanileyo ukuze abantu bakoBulawayo bebekwazi ukuthi i-TB le-HIV kuhambelana njani. Njalo sizwile udokotela ekhuluma ukuthi iZimbabwe sisusiwe kulawa amazwe akade elo ibhedi nenkulu ku-TB. So thina njenge-National AIDS Council sifuna ukuthi kuwe kulobo kusehla, sifuna ukuthi TB, HIV kuwe kusehla imikhuhlane le elizweni lethu.
Unkosikazi Tholakele Shoko ngomunye wabaphila legciwane lengculaza ochasisa ngengozi yofuba lwe-TB.
Ngiphila legciwane lengculaza okweminyaka elichumi kodwa sengake ngahlola umkhuhlane wofuba ngawubanja okwamanje angiselawo sengalatshwa ngasila ngakho ngikhuthaza abanye abanjengami ukuba bayehlola behlale besazi isimo somzimba ngoba eyami iTB ayingela zibonelo.
Kobulawayo ngomnyaka odluleyo oka 2021 umunicipal waleli dolobho uthi babelabantu abedlula inkulungwane eyodwa kusiya kunkulungwane elamakhulu amabili abahlolwe batholakala bele TB, inani eliphezulu labantu ababanjwa ufuba emandebeleni okugoqela ubulawayo babika bengabantu abasuka komakhelwane eSouth Africa okulilizwe elibikwa lilesilinganiso esikhulu sabantu emhlabeni jikelele abavame ukuhlaselwa yiTB. Abantu abedlula amakhulu amahlanu babikwa belakho ukuba lofuba olunzima ukwelapha njalo lokhu kuvame ukubangelwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa eziphenduka ekhaya sezilomkhuhlane osusesibangeni sokuthi awuselapheki ngoba behlolwa bafumana belawo usudale umonakalo omkhulu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo lize lenelisa ulishayela emambuleni iqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders emdlalweni walo owesine esigabeni sePremier Soccer League. Intetheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanjo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leHighlanders linqobe kwakuqala kumidlalo yeleague lapho litshayele wawa nge-2 kanyangesonto enkundleni eBumpa Fields. Loba nje iqembu lebhoso linqobile abalandeli balo basele belokhu bekhathazekile ngoba likhuthe amathuba amaningi awokuhlohla. Umqeqeshi uMandla Mpo futhi kumele abagadli bakhe befake amaphaphu phansi nxa sebekhangelane legedi.
A lot of pressure coming into this.
Be simadolo nzima phambilini komdlalo ngoba ukhumbule kasiqalisanga kubuhle imidlalo yalonyaka yikho ngiyajabula ngokuthola imiklomelo emithathu. Abagadli ngilokho engisaba kholwa loba bekhuthile. Indaba isekutheni kumele bazithembe njalo bengatatazeli kodwa mina njengomqeqethi kuyangijabulisa ukuba bayawathola amathuba njalo kuzamele sizame ukulungisisa ukuze siwasebenzise.
Umdlali wesiswini senkundla unqobe izithamasuku ngiwelitshayela emambuleni kabili. Limpumela icho ukuba iqembu leHighlanders lize lenelisa ukuhlohla emdlalweni walo wesine ngemva kokuba linqotshwe nge-2 kanyange leBlack Rhinos laba ngujikelo bhanqa 0-0 leNkezi Platinum lanqotshwa ngeleManyika Diamonds 1 kanyanga kumidlalo yalo emithathu elandelwe ngowangesonto edluleyo. Umqeqeshi weqembu leWawa uLuke Petros Jubulile uthi abafana bakhe kabayangisanga loba nje benqotshwe iqembu leHighlanders.
Yeah, looking at where we are coming from, I think this is a great.
Ungakhangela lapho sivela khona ngibona ngani kule ngqubela phambili nxa ukhangela inani lamagoli abasidle ngawo lokuthi iqembu leHighlanders liqembu elikhulu kanjani.
Ngomgqibelo iqembu leChicken lichayele ebulawayo Chiefs nge-2-1 emdlalweni obuseluveve njalo bengowakuqala ukuba iqembu leChiefs linqotshwe kumidlalo yeleague. Umsekeli kamqeqeshi weqembu leChicken Inn uPrince Madore uthi basizwe yikuba baqhuba kuhle amalungiselelo ngemva kokuhlaba ikhefu yokuqaleni komnyaka.
Shows our pre-season was much better.
Kutshengisa ukuba amalungiselelo yethu awe pre-season ahambe kuhle njalo sizayala silokhu sisebenza kanzima ukuze sibe silokhu sithola imiklomelo.
Eminye imidlalo edlalwa kuviki yesine imidlalo yePremier Soccer League iphele ngokulandelayo. Ngomgqibelo iqembu leFC Platinum libe ngujikelo bhanqa leDynamo 0-0 kuthi eleyada libe ngujikelo bhanqa leBlack Rhinos 0-0. Ngensonto eleRentals litshayele eManyika Diamonds nge-2-1. IGrandpont Pulis leZPC Caribas libe ngujikelo bhanqa 0-0. iTriangle United leHarare City lazo zibe ngujikelo bhanqa 0-0 kuthi eleTenex linqobe leBulawayo City nge-2 kanya. Umdlalo odlalwe namhla phakathi kweqembu leCape United leLinkezi Platinum Stars uphele lawo ungujikelo bhanqa 0-0. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singeke ehlukani izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abasakhulayo baseZimbabwe bakhuthazwa ukubana babhalisele ukuthola ilungelo lokuvota ukuze baphatheke kukhetho lapho kunanzwa ilanga eleNational Youth Day. Lokhu kuludaba egudwini yeZimbabwe lokuthi ngubani obe labantu abaningi ukwedlula omunye emhlanganeni yokukhankasela usekelo ngempelasonto. Abezanu PF besithi ngumnangagwa, ikanti-ke abe-CCC besithi nguChamisa. Abakumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu lenhlalakahle kaZulu bathi lokhu esehluleka uhulumende ukufeza isivumelwane ese-Abuja Declaration esenziwa ngamazwe awezwekazi le-Afrika kwezempilakahle. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngupraxitis Jeremiah City. Asidibaneni ngo-4:46 kusasa ekuseni.